tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 23 kuNhlolanja 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Isinqumo esithethwe yikhansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isigadi abasinikileyo mhlaka 1 kasoze asebenzeke ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphongukuyajikelwa egangeni.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini koBulawayo bathi umunicipality kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi we-house osedume kakhulu kweleBhilitane usuku oluhle Ncube. Abaningi bambiza ngo-oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla le-MDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Okumali seyintshathele izindaba yikuba lumhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla iHarvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Tshwangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla umnumzana Giles Mtsekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
Ikomiti izobhala phansi okuzatholakala isho umbono wayo itswayise osaphethe isikhundla sikamongameli ngokungenziwa. Mhlanje abantu bayakuletha ubufakazi bethu okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba kuthathwe inyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTshwangirai eHumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentathelo zindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu wokukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumsekeli webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakusayo esamehlelayo. Kungaba lokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo. Iqiniso yokuba saba khona lesi sehlakalo. Kasivumelani laso lakancinyane. Siphakathi kukuxwayisisa ukuba njalo engatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu. kuphambanisekile njengebandla leMDC ukudlwangudlwa ngasibo bethu. Sinethemba ukuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena ziqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithi esenzele ubudlwangudlwangu. Bakithi sicela ukuxolisa Zulu kandaba waseZimbabwe, bekungayisiyo ntando yethu le ukuthi kwenzakale ububi obungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera, zazakale izigcanyi ezachaya uMakhuphe.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela ukuthi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile, njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi sizabusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesiphinginsuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibonise senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswangirayi ibalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe, obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli uMnumzana Bednigo Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleleni North uNkosikazi Lwazi Swanda, obe yisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gudu lonobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingenela umhlangano, ube ngekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli, uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mudzuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokuchaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kuMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba enxetshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncwebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kaMnumzana Morgan Tswangirayi ngolwesibili, kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke watshaywa lapho waphosa watshiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcini sihlalo webandla, uMnumzana Obert Gudu owayeyisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla, kanye lonobhala wabona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Bebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho, ngoba bengingekho mina bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngako-10 koBulawayo ngezonkwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani yokuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngiku-constituency indawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulomuntu ondileyo kuthi ukuthi ngidingile wathola ukuthi ifoni yami zingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeihlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwangu ngoba usephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi ngingayi.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokhu kukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo abazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umansipala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imijova ethwalela egodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke egodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kumbimbitho. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Ukhansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke egodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Ngomesithetho yecouncil nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikileyo mhlaka 1 kasoze asebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inye angkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue inye ku-33 avenue lapho kuzamuvela khona imijova eluveve yonke iluveve then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo vertically opposite yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekai Ndlovu othengisela egodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengegodini. Uthe egodini kufana lefekthali lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasiaffecta thina njengamavendors cause le yindawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo yiyo industry ifactory yethu akula msebenzi akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha sibhadala ischool fees sibhadala amaresearch yonke into yikho lapho esithola khona imali asilayo amanye ama-resources okuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi egodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe egodini kuyakusenzela ukuthi lathi njengoba singabantwana umsebenzi singasitholi imisebenzi ngoba singasuka lapha lathi asilana msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini silala labogogo labokhulu ngalathi sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono kuyakusincedisa lathi.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lekhansili ukuthi abangeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo bazaqhubekela phambili behlangana lekhansili ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Izinto esivumele lekhansili ngeyokuthi asingeke size simuve singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice ye-3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela amakhastoma ukuthi bazakuya le endaweni enje ngoba lapho baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sizame lokuthi sithena sizathoa izindawo lezi lapho kuzasiwa khona abantu abekhansili bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizasiqedisa nge-Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i-notice yethu esibanika yona e-3 months yiyo yona leyo fanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa egodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi se-council yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke egodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. Istudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lekhansili ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamashumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilishumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabo sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana lozulu ngokuqakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo labo bathola ithuba lapha nalaphaya ukubikisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Phiri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana lendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco lakuzivande lapho abahleli kikho, njengalokho abakutshengisa ke bekubukise hoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Organic farming ithi ukuzira kulinywa kwechikafu esingashandiswa mishonga kana ma-fertilizer.
Sikhuthaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi ama-fertilizer lemvundiso zesilungu. Silima lokufana le-pastel delight, celery delight, maize delight okunikeza amandla lokufana le-iron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogatsha lwezempila kahle.
Uthi bacina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lethukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana namavitamin le-ayoni okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu kabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba njalo bengasebenzisi imvundiso yama-fertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, right. Over there we have Rosella.
Lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpilakahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijene.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPritchard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yama-herbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini kuyadingakala ukuba uzulu afundisane ukusebenzisa ke izibi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugcina kakhulu ekulimeni imbida agcina eyomisa isiba yimufusha.
Yield in vegetables like parsley,
okufana le-parsley, spinach lokunye okusinikeza ama-vitamin ngoba ama-vitamin edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ekungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokusela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwa iveze ukuba isilinganiso sokungamashumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuludubo oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ikuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa katshana ngamakhombi, kufe abantu ababili. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 tinxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezi zalwane za kwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni ezihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela esisuka eJohannesburg sisiya eMessina okuyinto eyamukelwe izizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapo.
Kusukela ngenyanga ezayo kambimbitho izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna kuya ekhaya seziza kwenelisa ukugada loba ukufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesi sitimela lusungulwe namhlanje ngumphathi ntambo ogatsha lwezokuthutha kwele South Africa umnumzana Joe Masonganye. UMasonganye uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesi sitimela ukhangelelwe ukuthi siqhubekele phambili siyafika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo obumali sayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach
there. Kunendawo yokuqhubela imihlangano kulesi sitimela. Kule tolokisi elokuzithokozisa abantu bezigidele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labo makhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa umnumzana Mthuthuzeli Swart utshele Studio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona isukuthi i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So lanto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukusave imali yabo.
Le linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Inengilithi loba nje lesi sitimela sizaqala siphelele eMessina kuzabiza imali ephansi ukuthi bafange impahla zabo esitimeleni bayekwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika kontutu ziyathunqa.
Siyajabula kulokhu ngoba sizokuyosizakala thina ngoba yithe sindwa imithwalo uphathise ezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama prize abamphezulu kakhulu kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa ngeprize engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolesihlanu ngokwata past 5 ntambama ayefika eMessina ngesabathu kuseni ngokwata to 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo 25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo 16 minutes to 6. Abafuna ugada amatolokisi kawonke wonke bazahlawula i-100 rand bese kusithi abafuna alembeda babhadale i-160 rand. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedictine Hlapo.
Umqeqeshi weHighlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo yeZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona leDynamos. Kubika uJoseph Njanje.
UNdlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawo awusoze ube lula ngoba iqembu leHighlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangako ukuthi khona singangena kufinali, ngakho-ke sokwenzakele sokumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambeke siyodlala-ke leDynamo. Abafana basabatsha njengoba ngitshile kodwa-ke amalungiselelo we-training silesiyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singabe singathola i-first cup yethu kodwa-ke ngiyazi uzaba nzima abafana abazimisela ukuthi kuna abantu bakhe.
Iqembu la Islanders lifinyelele uyadlala ku final yalonyaka yomncintiswano wezethene iCommanders Charities ngemva kokunqoba eLechicken nge 2-1 kanti le Dynamos lona linqobe eCapes United nge 1 kanya. Umdlali weqembu le Dynamos okhuliswe liqembu la Islanders uMashaa Machazane ukuthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa umqeqeshi weqembu lelo uLloyd Muthasa mhlabe divana lele Highlanders ku final.
The final sizosebenza so mamela ukhosha ukuthi yena ukhosha uthini lesizohamba ku final sidlale njengoba ukhosha leke bese sitshelile ukuthi sidlale njani into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano wezethene iCommanders Charity Shield ingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo elokucolisisa amaqembu abo phambilini wokuqala kwemidlalo yeligi. Nyaka nye iqembu leCapes United ilwe liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele Highlanders nge 3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshawe imbekwa kufinal. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Jesus Fanda uhamba lomculi weHouse odume kakhulu kule Bilitane usuku oluhle Ncube ohamba ngegama lokuthi nguOluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abalesiphiwo sokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kweBrithani ilande ukuzofunda, kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi, wathi wangena estudio wacindezela imculo yakhe, wathi waba nodumo olukhulu. Oluhle wazitsentela indlela yakhe kwezomculo. Wena mzathi bamthanda kwamagama. Njalo weZimbabwe bakhala ngaye. Kuzobala ukuthi usebenza gadalala ngazo sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane yezengoma. Siuhlelo Woza Friday. Sijayiva lomhlabeleli weHouse Music uOluhle.
Ngiqale ucula ngo-2006. Kuze kube khathesi ngo-2018 ngicule izingoma eziningi kakhulu ezishiyeneyo. Ngirekhode ama-studio amaningi achiyeneyo kusukela e-London kuye e-South Africa siya e-German kuze kube la khathesi. Kodwa kwakhathesi sengikwazi ukurekhoda i-voice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Ngamaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fuka Maonamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zinosiririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fuka Maonamathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma radio stations ahlukene eSouth Africa. La maculo mabili abajabulelwa ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawo. Nxa ngingabala ngaqedha ilanga lonke ngibala.
Baneni abafuna ingoma zakho phela noluhle, zona zitholakala ngapi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma website acheneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, Tracksource, lamanye amaningi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela uOluhle bangamlandela ku Facebook igama elithi Oluhle. Abafuna ukungilandela ku-Instagram balandela uOluhle Ncube. Labafuna ukungilandela ku-Twitter igama nguOluhle Ncube.
UOluhle uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetheya ehlabela labo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zolo, Malaika nabanye abaningi. Nasiphethe umculi weHouse Music uOluhle uhlelo Woza Woza Friday ukuthula kini lonke libe lempela viki elithukene.
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.